So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngesonto mhlakatu kumabasa 2023 mokifstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho esabe senza khona i-nomination eyokusikhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalele iparlamente njalo zasimela engumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazalimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi okuyizinto okufaka khona lokhu. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu kukhangelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho esabe senza khona i-nomination eyokusikhetha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalela iparlamente njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu-1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye ku-vetting. Nxa i-vetting ingaphela bese sibuyela ke esikwathi ke ngama-validation lapho esizabe silama-citizen caucus abantu abanominethwayo bekhankasa ke labantu bethu abakuma-street lama-different sectors azabe nominator qeda khonapho bese sakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakhandidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcitshi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abasimo lesinto ebantwini ke abangekho kunhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kuma-politician ukubana yenzwe ngabantu abayi-independent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity, ngabantu ke abangama experts uzabona ukuthi abanye ngamaloya, abanye ke ngamadokotela ke, amanye ke ngaba ku civil society ke, abanye ke ngabantu abavela ku labor movement, abanye bavela ku ma communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha ungazalwa ngokuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimela eParliament.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani? Kulo mthetho kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi, kulo mkulethi sizakhipha i-template yethu yezabilandela oyipiyo ke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla kambe usezwe khonone yini nxa sebesusiwe kwangena abantu.
Hayi, akula umuntu oza khona ngoba wonke umuntu ungena ku process esayinile evumile ukubana yena ke uzimisela ukulandela ukuza phuma ebantwini. So wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhethwa.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjalo?
Hayi, umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxa yabantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana khona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla. Into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe abesenqotshwa besithi hhayi nqotshwa ngakuhle sifuna ukuthi afakele ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye, nge-politics eZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufakwe ubani. Bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So-ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-CCC ama-institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani ngoba sokumele bathi uZulu kalulungi. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho, yikho lapho kulohlupho khona. Kwa
manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza. Kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza ngoba kuvele kulaba phakathi kwa-CCC abazabe izisu zikhaligwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiba amakandidate abadliwayo bazaziwe ngamakandidate abawinayo bazaziwe ngamakandidate. So-ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kwinto
khonaphoalsozilibhidlikibandlela.
Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabe inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisitsho ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu ukudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kuseqhiwa kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngobuciko.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphumela kumabona kude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi wonke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kwele Zimbabwe lamanye abantu uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le-documentary ye-Al Jazeera esithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zendaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lomongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye uphume ekhuluma okuningi ku-documentary le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abe-News Hawks. Zingangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele esivela kwamanye amazwe kwamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Ela Melika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okubizwa okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola 2.6 United States dollars. Usenjalo umnumzana Sergio Shoigu umphathi ntambo wezomvikela wale Russia uthi uzadinga izikhali zokulwisana le Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso ye-United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko.
Senana masiko wenziwe manje lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhombise likonywe. Mase likonywe ijaha ilaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke for impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadweni abadala esizoxoxisana labo libazi bazayo. Ma sebazine kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi ke ngifuna ukuthatha lo muntu ngimeze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane lokhu ukuthi hayi yenzelani lapho yenzela ukuthi ma esesiyathu sethumela abakhongi bakhe ubabakazivele yabe seke wabahlebela khona ngale umfo wabo lo mama wentombi ukuthi hayi cha kunabantu abangafika yilunge nje noma engazithinini. So kuqalwa ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi besithi libhomba ngithi. So ma ethumele lo mkhongi umkhongi uyafika ngabe esiyacela isihlobo esihle esiyacela umlilo ngala mazwi abadala basebekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Besokukhulumisana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwo yabona. Ma esewukhiphile amalobolo zonke izinto sezikhithiwe abakubo kwentombi bazathumela umthimba bazamkhipha ngomthimba bebisa ngapha ngakubo kabani ngakubo kajaha ngoba sebenzani sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye qhubekela phambili Jabalala siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lodadewabo omncane or lo mzala wayo oyintombazana onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongwane ozohamba layo ozofika ngale befike bemthele ngenyongo mase bemabukela umakoti ngithathe naleyo nyongo beyibophele esandleni sikasanyongwane lo ukuthi ebonise ukuthi mashe buyela kubo le ukuthi hawu dadewabo ufike wayamukelwa kanjani uyamukelwe mpela. Ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni indawo ma sekwenze njalo sebelinda yonke into ivele ngakube kajaha ukuthi wathela ababatshela yona. Yikho lapho kungalungiselwa khona umtshado. Ma sekulungiselela umtshado-ke sekuyatshadwa ngoba nti ulobolile waqeda awuceli lutho lapho ukuthi ucele ukutshada umntwanabo ngoba usulobolo waqeda vele sekuleso stage sokuthi njani uchade loyo mntwana
kuba khonapho babajabalaza
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangaka kulobola bayaqedi yikho babengaqedi esisigaba leso kulobola yikho lapho bacela khona ukuthi hayi sicela ukuthi sichade loba sesikhiphe okungaka okungaka sesicithi sezomchade yikho ke lapho ongena khona ukucela kodwa ke vele kudala kwawunganjani wawungacele kadeni wabe kuvele vele ukuthi usuqedile vele ukuzichaya zonke usuyachadayo uchada umchado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ukuba intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sengichadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi lichade ngoba ungaqedanga malungu kodwa kudala vele kwawungacela
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lo mlungisi Jabalala ingcweti kwezamasiko
owawusenziwe mandla owawusenziwe
okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
salibonani bathandeka benkosi silubuyisele uNkulunkulu ongiyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusise asiqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo lalaba abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okuselayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni namhlanje ngezihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi iyakhumbula ukubana ngesikhathi esedlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale uyi-11 sisiya ku-13 kufuneka kanje osibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi bathethelele abanye icala kithi ungasingenise ulingeni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade amen namhlanje-ke mithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethelele amacala ethu kuthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba umama hlala ngogcaleleneyo uhlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi lathi siyoniwa lapho esihamba khona kungaba semsebenzini kungaba sezimoteni emabhasini ezitimeleni ingabe kungaphi bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani le mbono yabo lapho uJesu uthi kubi kulicala kuyisono ukusukelana lo muntu umhlukumeze wenze into embi kuye angazibelake linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo uzomangala ukuthi yiswelisa isiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu ngangabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe eshaya abantu bonke indawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile basebesi yathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemncweba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza kucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisiza sinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo ngoJesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kama lami ngijabule lami mthimkhulu Hadebe ngisakhamuzi senkayisayo sike guwo
ye kunjani khona ngapha
hayi ngapha ku right hayi siyazama ukusebenza ke
usebenzani khona
right kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye citizen coalition for change namhlanje ngikhuluma silabadala abazelela kuma ward wonke ayenkayisayo sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday i-5 April sabe senza esikubiza ngokuthi i-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kuma-ward wonke awenkayi south bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayi south esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi labo bakhokhelwe so isikhathi sabatsha ukuthi labo banjene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo ungakhumbula kanye ukusungula ibandla eliyilo elalila amandla amaningi kakhulu ku-opposition sasikhala ngokuthi i-ZANU-PF upresident wayo sehlale 19 years engupresident akaze aphume ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99 la ma-members of parliament abo sebele 19 years lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years bese befuna ukuyalela ezikhundleni so ngiyakhuthaza abatsha ama-ward wonke awenkayi south ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ngama-councillors abanye besiba nominated kuba ngama-members of parliament
ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana nokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kulama-ward centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe-ward 30 bahlangana ngaphi ward 22 bahlangana ngaphi kuma-ward abo sengikhuthaza abatsha ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo besisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngu-councillor baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament
akusuze kube nokuxokozela nxa likwenze khonokho
ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe asonto engingatho ukuthi asozibe khona kodwa singathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye so okutho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi kube lodlakela ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona
hayi sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu ungathina lokusasa ba
ngiyabonga
wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yekasilelaga premier soccer league ezimbabwe ujoseph njanje usipha lolu daba
nansi impumela yemidlalo yekasilelaga premier soccer league edlale namhla emini iqembu le-highlanders linqobele FC platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ebarber fields abahlohlele iqembu lebhoso ngustanding ngala kanye lopeter mudua kuthi ohlohlele i-FC platinum nguwalter musona ngasenational sports stadium iqembu le-capes united lichayele ze-PC Caribe nge-1 kanya njalo abafana bemakepekepe bahlohlele ngu-adrian sila emdlalweni obuseluveve iqembu lewange libhaxabule le-green fuel nge-3 kanya kuthi emdlalweni obusegibho iqembu le-triangle libe ngujiki lobhanqa 0-0 leqembu lengezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ukumbo usomqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana bazizinsiza, especially lokho okuncane lokho. Ke uthola vele kuzivukele iTV, akusena ama street football nesakhula siwadlala. Sasithi imbithi, siphetha ngama 5 cents, 2 cents, sitshona eboreni vele. Athe sivela ukubona kutshona kudlala ama PlayStation sendlini ama video games. So kuthini lebhora lakudala kwase sikwakweni kwakunjani yangikwathi esikwakweni vele kwakufiwa usithi a namhla sifunkuyawina imali akwazi kumele ufayithe uma ngifana athe sikumetha umjeli fight egrawundi dala kwakungafundiswa.
Ugumbo ngumfowabo kamqeqeshi woloduma uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevelele iqembu lomdlalo wenguqu.
United yayiyi-team yangikhaya nikazi kwakungubaba nowayisponsa i-team yangikhona i-United so sonke sidlalile kusonini kumnomeno abanye ubhuta muthiwa ngutshali nomunye omkhulu uthiwa ngujini bonke badlala ujubilated yabhuluka then lathi sesikhumufile sesihlala ngaphi sesikhumule sesihlale enodeni songasela jubilated ikhe nahamba ngajubilated kuphikise babhusimisa amandla forty so ikhe ngaqasa khona bani ukudlala isizin siyaphezulu under 16 under 18 reserve side nagraduate of first team thina silingulo wamazulu 2003 sayile ichampionship yamazulu.
Amanye amaqembu asekeaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele Nas. Uthi umfowabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe.
Nxa ikhona uRaman sithona sonke iyanika amabhuku wenadvisor ukuthi nxa uyikhothi ungaba le problem enjeni so yenze so ayanika iadvice eningi so vele hayi ezinye izinto zecoaching ngiyavele sengizazi vele ngoba uyabe sengijelele ukuthi hayi nxa kule problem enje yenza lokhu lokhu nalokhu yisolve iproblem enje so hayi anda problem enje yecoaching.
Ugumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqesha amaqembu abasakhulayo eqembu leChicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuide Godard. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe-ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba,
usitho,
mama,
usitho, sekosile.
Salibonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel Umdolo Mbambambo, ngizalwa eMbembezi konkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe gospel group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sihamba usitho,
uma sihamba usitho,
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 izinto ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-album yayo yokuqala, sazokhipha i-album yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020 kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-album amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke lama-album ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma research, bakwazi ukusearcha izimvu ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke imusic yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe bunyamene
bunyamene
ubunyama unamfilo awunaphambi kunya.
Uma sihamba sibone
lapho
sibone lapho
sibone
lapho sibone lapho.
Uma sihamba njalo,
uma sihamba
sibone njalo
sibone
lapho. Yes, siyabonga kakhulu ke jahle ekhaya olivalisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGives Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.